ibandla MDCT elikokhelwa ngumnumzana Takia Sponsora kubekwa ukuba selifuna ukuxotshisa edale lephalamende unkosazana Thokozani Khuphela abanye abaqotshengelwa ukuba bafuna ukususa uMonzora esikhundleni emhlanganweni oye-ordinary congress oza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ukhuphe uselobele uMonzora incwadi ejulileyo ebuza ukuba kwenzakalani kubandla leli. Ukhuphe uthi ufuna ukubona wonke ukwethula lidale le-National Council elenza umhlangano ngolwezi. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT uthi abasuswa edale lephalamende ngabantu abangenzi kahle kubandla leli.
Udaba lokukhitshwa kwamalunga edale lephalamende kumbe awekhansilini ayisiso sinqumo ibandla elisenza mahlayana nje njengendlela leyi esisethulwa ngumama uKhuphe eselethe lamagqwetha ammeleleyo lapho athi khona yena kulabantu asebemqophile, kulabantu asebehluza ngasese ukuthi bamkhiphe ukuba lidale lelunga ledale leParliament. Ach, akusebenzi njalo ebandleni lethu. Kuyisinqumo esithathwa ngomva kokuthi ibandla linanzelele okokuqala ukuthi umuntu lo osela yini. Nxa umuntu esejilo ukuthi kaseyilo lunga le MDCT uyabe sezixotshe yedwa. Okwesibili, isinqumo esenziwa ngokuthi umuntu ekusebenzeni kwakhe wenza into ezenza ukuthi izinhloso ze-MDC ziphumelele yini, kumbe usenguye ovimbileyo ekutheni ibandla liphumelele liye phambili. Nxa kungatholakala ukuthi umuntu osebandleni usemisa izinhlelo zebandla, ibandla lisakwanisa ukusebenza liye phambili ngenxa yalokho abekwenza, noma elilunga lebandla uyaxotshwa.
Kudume uthi akukhanyi okwenziwa nguMakhuphe.
Okumele sikunanzelele yikuthi i-National Council leyo umama uKhuphe akhuluma khona wayekhona wabeka eyakhe imibono, sitsho ukuthi yena akafuni ukuthi iCongress yenziwe masinyani, abatshoyo ukuthi bafuni yenziwe masinyani lapho apha ezabo izinqumo. Yikho lapho esikhona lokho kokurecola abantu kabahlale bekwazi ukuthi kuyinto esemthethweni ku-Constitution u-Section 129K eyavunyelwana iZimbabwe yonke ukuthi nxa umuntu engasaqhubi izinqumo zalelo bandla eliyilo limfakileyo kumele akhitshwe, kumbe nxa evele waphumela egcekeni kasekho kulelo bandla kumele akhitshwe. Kodwa okwakhathesi siphethe incwadi zikamama uKhuphe, ibandla lisazopha liphawule ngalokho ukuthi kuyiwa ngaphi kusiya phambili.
Abalandeli bakaKhuphe bathi uMonzora uzethwalise nzima uMakhuphe, ngakho-ke bazatshela amalunga wonke eMatabeleland ukuba sebesekela uKhuphe. Umnumzana Lungani Ndebele, ilunga lebandla le-MDCT, uthi bazasekela uKhuphe ngendlela ezakwethusa uMonzora.
Sifuna kucace ukuthi those structures will remain with Dr. Khuphe. Bangacabanga ukuthi bangamxotsha from the party uzaluza ama-structures, njalo ama-structures azaswela umkhokheli. Hatshi, lokho akusoke kwenzakale. Sizawagcina lawa ma-structures engaka Dr. Khuphe. Asisoze sesabe even lathi nxa bengathi bazasixotsha, asisoze sivume ngoba sivikela iparty. Asinyeke sixotshwe ngabantu abalwela i-individual, thina silwela iparty. Lokho asisoze sikuvume, asisoke sikuvume sibili. Okukhona yikuthi lawo ma-structures amadebeleli azahlala eku-Dr. Khuphe, njalo sizakampena ngezinga eliphezulu sitshele umhlaba wonke ngomona osukhona kubandla le-MDCT kusukela mhlaka 27 December last year. Kube lomona, sokulomona omunye omangalisayo olobandlululo lwe-tribalism esingakaze siyibone.
UNdebele uphinde wathi
sizakampena kakhulu, sizabhala amaphetshana ama-flyers, print ama-flyers, siwajike iMatabeleland yonke le, siwahlale iMatabeleland yonke le. Sizabadikampena strongly, hayi kancane. This is not a secret. Mina ngokwami angifuni ukukwenza kube yi-secret. It's not a secret. Ofisa ukubatshela, kabatshele. ngahamba abatshela I'm very prepared ukuthi nxa besenza izinto ezingekho esemthethweni wephathi yethu asifuni sibili. This is going to be a battle of Harare and Bulawayo. Asoze sikuvume thina njengabantu bakoBulawayo bazaphumelela khona ngale eHarare ukumhlukuluza, kodwa ngapha hayi abasoze baphumelele ngapha eMatabeleland.
Kasenelisanga ukukhuluma lo makhuphe ngodaba lolu ngoba ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe.